So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 Nhlolanja 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantwana bahambile ezikolo njengoba izikolo zivuliwe but ababalisi abanenga bayanga yikho abantwana bafikile bahamba esikolo but labafundi kubafundanga bafike nje esikolo babuye baziphendukele emakhaya bengafundanga okuyikuthi sifisa ukuthi i-government ngayo ingakulungisisa abantwana bahambe esikolo bayifunda ngokuphangisa ngoba vele abantwana bethu basemuva ngenxa ye-COVID.
Iningi lababalisi ezansiemandebeleni libikwa lingenelisanga ukuyafika izikolo namhlanje lapho zivulwa
ukuze abantu amaproblems abo aphele kumbe abe nganeno kuzafunakala ke ukuthi mina ngilaye eParliament ngenze umsebenzi wokugijimisa uhulumende senza i-oversight sibona ukuthi umsebenzi wabantu uyenziwe. Ningakhangela ukuthi ama-MPs ayesebenza kudala khonapho ngesikhathi sokugulawoli abhilileyo njengabosekudimelulo babedume ngokuthi bayekhuluma eParliament izinto okumele zenziwe.
Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections olwenziwa ngombimbitho nokudinga abazothatha izikhundla zabaxotshiswa edale lephalamende ngabamabandla aphikisayo uqhubekela phambili. Babikwa sebeyizigidi ezidlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lababalisi ezansi emandebeleni libikwa lingenelisanga ukuyafika izikolo lamhlanje lapho zivulwa. Inhlanganiso zababalisi zibike ngeviki edluleyo ukubana ababalisi abalamali yokugada besiya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Ababalisi bafuna iholo labo libuyiselwe kulelo ababelithola ngomnyaka ka-2018. Lamadola emelika phezu kwamakhulu amahlanu, US$540, andubana babuyele izikolo. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa abafundi bevuke ekuseni lamhlanje belibhekise esikolo, abafikanga bafunda ngoba iningi lababalisi lingayanga emsebenzini lisithi liswele imali. Ezikolweni eziningi kakhulu emaphandleni bekulabaphathi bezikolo kuphela okudala ukuthi abafundi betshona bezidlalela nje. Unkosikazi Siduduzile Masilela oGwanda uthi abantwana lamhla bebegwejisa esikolo.
Abantwana bahambile ezikolo njengoba izikolo zivuliwe but ababalisi abanenga bayanga yikho abantwana bafikile bahambe esikolo but labafundi abafundanga bafike nje esikolo babuye baziphendukele emakhaya bengafundanga okuyikuthi sifisa ukuthi i-government ngayo ingakulungisisa abantwana bahambe esikolo bayifunda ngokuphangisa ngoba vele abantwana bethu basemuva ngenxa ye-COVID so ngasebe bengasafundi kuyasihlukuluza thina njengabazali.
Okugcizelelwe unkosazana Lungile Masuku ongumzali othi kubuhlungu ukuthi babhadale iy'ndleko zesikolo ngapha abantwana bengafundi.
Abantwana baphenduka babuye ngekhaya bazohlala, wena mzali usubhadele ifizi, wathenga amayunifomu wonke walungiselela. Then umntwana athi afika esikolo ukuthi akula mbalisi sebuyele endlini futhi ayehlala. So umbalisi laye asingeke simsole but uhulumende laye kumele abone anakakelele ababalisi labo ukuze bafundise belemdlandla babe motivated nje ukuthi bafundise abantwana.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Big Boy Ngulube uthi iningi lababalisi ledlulekile ukuya esikolo.
Ngapha eByteridge District bangabe bekhona ababalisi abaenelisile ukuthi bahambe ezikolo kodwa kukhanya bebangani abaninganyana bakhona abayenelisanga ukuthi bahambe ezikolo. Nxa sikhangele khonapha eByteridge edolobheni leByteridge, hhayi iningi lababalisi belizihlalele ezindlini ngoba they-incapacitated bayehlulekile. Abaningi labo abafundisa emaphandleni labo kabahambanga.
Ungulube uthi ngaphandle kokuthi baholiswe imali ethe xaxa ababalizi kabasoze benelisa ubuyele emsebenzini.
Kumele siphiwe imali elamandla ezawuhlala vele ile value ukuze sikhanye lathi sisenelisa ukuthenga izinswelo zethu nokubhadalela abantwana bethu ama-school fees, bhadala ama-rent siyakhe izigqoko njengababalisi sigqoke khanye sibe lesithunzi ku-society. Ngabe uhulumende uyasibisela khonaphana ku-$540 esasihola.
Umphathintambo ogatsha oluqhatha izisebenzi kahulumende olwe-public service labour and social welfare Mnumzana Paul Mavima ubike ukuthi lanqabe zizwisisa inkinga ezibhekane lababalisi kusamele babuyele ezikolo kusakhulunisana ngodaba lweholo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sisedabeni lokuvulwa kwezikolo eHarare, iningi ezilabafunda bebuyela emakhaya kazenelisanga ukuvula lamuhla ngosuku lokusungula ithemu yokuqala umnyaka. Lokhu kubangele ukuba ababalisi abaningi kabayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali enela ukugada lokubhadalela indleko zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza, kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, esigabeni sakoBulawayo, uMnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo lamhla.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba abaqalisa ukufunda abagqoqela i-ECD bakhanye belokhu belabazali benemagedini kungela muntu obancedisayo okutshengisela ukuthi ababalisi vele kabakho ngaphakathi. Njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo Mahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Falls, Macpherson, Robert Trefoil, lezinye izikolo. Sibona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hhayi bakula kufunda. Ngahamba futhi njalo emalokishini zabona ukuthi izikole eziningi ngozigoqela oFusi, oNyanda, Landa, zonke-ke izikole lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, uMnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo kuyehlula ngoba benganelisi indleko.
Okunye okubalulekile, ababalisi balambile kanti sake lingelalutho limanjani. Abalabisi balambile, okungenza ababalisi basuthe $540, hayi amahlaya la esiwabona. Nxa ababalisi belambile ngeke benelisi ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni, bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla ngunkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje oticha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sivili khona lapho i-government kubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samaticha la sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thaunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla, kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eZimbabwe National Union of School Heads ZINUSH labo bakubeke sobala kuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Babi wasebe izigidi ezedlula izine 4.3 million asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala ukuzivikela ku-COVID-19. Kuthi asebehlaba amabili beyizigidi ezedlula izintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamashumi edlula ayisithupha lengxenye 66,994 bahlatshwa ijekiseni lesithathu. Kuphetha usuku lwayizolo kulabantu abangamashumi aphansi kwesikhombisa 67 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections olwenziwa ngumbimbidolo ukuthi ngaba zathatha izikhundla zabaxhotshiswa idale lephalamende ngabamabandla aphikisayo uqhubekela phambili. Iningi labancintisa kulelo khetho abadinga usekelo lokuvotelwa bathi bazimisele ukusebenzela uZulu bethembisa okuninginingi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana kuchasaphulu wayekubandla le-People's Democratic Party ngomunye wabancintisa kukhetho lolu kulandela ukuxhotshiswa kwakhe edale lephalamende.
Sesiqalisile ukukhankasela ukuvota. Into yokuqala masiqalisa ukukhankasela ukuvota ukuthi sikhangele sicheck-e ama-voters roll ukuthi iqondile. So into yokuqala sika-analyze voters roll yethu, sikwenza masinyane lokho. Okwesibili esikwenzayo ukuthi siyakhuthaza abantu ukuthi bayarejista ukuvota.
Uphulu uthi engabiselwa edale lephalamende uzakwenza imisebenzi yonke ehambelana lomele inkulumane edale le-House of Assembly
ukuze abantu ama-problems abo aphele kumbe abe nganeno. Kuzafunakala ke ukuthi mina ngilaya e-Parliament ngenze umsebenzi ke okugijimisa uhulumende, ngisenza i-oversight, sibona ukuthi umsebenzi wabantu uyenziwe. Lingakhangela ukuthi ama-MPs ayesebenza kudala khonapho ngesikhathi sabogugulawula adumileyo njengabosidili Malunga babedume ngokuthi bayekhuluma e-Parliament izinto okumele zenziwe, njalo bayekhangela ba-expose i-corruption ekhona, ba-expose into embi eyabe isenzakala ngaleso sikhathi. Thina ke okukhona ngathethi kule-corruption eningi, kulezimali ekumele zifike ebantwini ezingafikiyo, kulama-projects okumele afike ebantwini engafikiyo, njalo kule economy nemisebenzi okumele icreatwe engakreathwayo, sibone abantu bethola imisebenzi. So owami umsebenzi uyaqhubeka ngilwela e-Parliament njengalokho engakwenzanga ngesikhathi ngise-Parliament. Nami ngomunye wama-MPs akhuluma kakhulu ngezinto ezithinta ilizwe.
Uthi kuningi okuhlupha abantu enkulumane kobulawayo.
Indaba yemisebenzi ihlupha abantu kakhulu enkulumane naselizweni lonke jikelele. Uhulumende kumele acreate imisebenzi eminingi. Abantu basebenze njengakudala, bavuke bakhathe amabhasi baye emsebenzini. Isizathu sokuhlala edolobheni kubana kumele usebenze, uthole indlela lawo yokuthi unakekele imuli yakho. Khonokhuyana yikho okuswelakala kakhulu. Umsindo oningi lokuhlupheka okuningi lokudubeka okuningi kusukisela khona lapho, ngoba kumele wenelise ukuthi uthenge ukudla, kumele wenelise ukuthi ugade amabhasi, kumele wenelise ukuthi uhambise abantwana ezikolo, ubhadale amanzi kakhansela, uthenge amagezi. Uzakwenza njani khonokho ungela msebenzi?
Omunye wabancintisa kukhetho lolu umnumzana Gregory Ncube okubandla le-Republican Party of Zimbabwe.
Uyabona inkulumane sine uhluphi kakhulu singakhangela ebantwaneni besifazane, i-youth, girl child nabantu abangomama. Bahlezi bele nhluphu eziningi ezokuthi kudingakala ukuthi bancediswe, ngoba abantu bangomama kumele banakekelwe. kodwa lothe kule same problem from day 1 ngincane ngikhula mphume endlini ngisho umama ngwasile uhlupho oluthile ngiphendule futhi ngisolo kufanana nxa ithuba selikhona ukuthi ngene parliament ngihamba ngiyekhuluma kusebuhlela sibonisane bangizwe ukuthi ngithini ngoba ukukhala kwabo sisibambi labanaba uhlupho lwabo ngabantu kulabanye abantu abangenayo bahlale bephiwe futhi development fund kodwa bengenzi lutho izibuye ezi-development fund yami into eqakathekileyo ukuthi you work with the community regardless of which political party they come from lihlale phansi lonke livumelane lenze ama-project proposals then when that money comes you sit down and vote on what to do concerning that money le project ilabe liyibone i-productive to the community then you do it abantu ngobhuti bami ngosisi bami I've talked to many of them and they know and appreciate their way ukuthi ama intentions ami ngawani and I'm not a corrupt politician ukuthi mhlawumbe njona busy whatever ngithi manthembisa abantu ezingekho because my main aim is angifuni ukuthembisa umuntu lutho I can promise my girlfriend but I don't want to promise people things I want ukuthi singene ku ground sonke nini siyenze nini into okumele siyenze
baningi abafisa ukukhethwa nguZulu enkulumane bakuqila umnumzana David Ndlovu oko waphatha isikhundla sikameya kobulawayo ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Kulayi joku lamhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo okungahambanga kuhle ngoba ababalisi bengayanga emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi besijika leneli ukubhadalela iindleko zabo. Abenhlanganiso yababona ngomkhuhlane owemvukuzane i-Cancer Association of Zimbabwe bakhuthaza abesilisa ukuba lo mkhuba wokuhlolwa i-prostrate cancer iminyaka yonke ngoba lokhu kunceda ukuthini ingabonakala masinyane ingelapheka ingakabi yingozi. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le bathi bakhathazekile ngokwanda kwenani labesilisa ababanjwa i-prostate cancer isikusibanga esibanzima ukuthi yelapheke ngoba iningi labo lingathandi ukuya kubodokotela nxa bengazwanga inhlungu zomzimba. Ngakho-ke umnumzana Lavmo Makurirofa obona ngokwethula kwembiko lokufundisana kulinhlanganiso uthi sebenanzelele ukuthi obaba ngabasukumeli phezulu ukuyahlolwa njengabomama.
Prostate cancer is no free. Prostate cancer is screening. They have to pay. So that
uduho esilalo ukuthi asila screening service yamahala ku prostate cancer.
Uthe kuqakathekile ukuba lolu sizo lufinyelelwe ngendlela elula ikakhulu emaphandleni njengokwenzakalayo ku cervical cancer kwabesifazane ehlolwa kungela mbadalo ngoba kungelula ukunanzelela izibonakaliso zalo mkhuhlane noma zikhona ke ezimlutshwana.
Some may experience pain when urinating. Some may experience even pain deep down the groin. Those are some of the symptoms. Sometimes there will be hematuria, some blood stains in the.
Loku kuhlanganisela ukuhlala ufuna ukuchitha amanzi lobuhlungu ku groin.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yabesilisa ePhandare enkundleni Men's Forum on Gender uthi kunje banomkhankaso wokukhuthaza obaba ukuthi besoke njengendlela yokulwisana lezifo ezigoqela imvunguzane.
Kuyahlisa amathuba okubana obaba bethole umkhuhlane wemvukuzane lakubomama abana bathole imvukuzane yesibeletho xa ubaba ehlanzekile, ubaba esokile. Uyancedisa umama kulobaba osokileyo ukubana angatholi imvukuzane yesibeletho. Ngakho siyakhuthaza amadoda abana kasambeni siyesoka sivikele izimuli zethu.
Umnumzana Pride Shoniwa wenhlanganiso yePlatform of Life Skills Transformation Education Polite uthi kudinga ukusebenzelana lokusabalaliswa kolwazi ngalesi sifo okugoqela ezikolo, inhlanganiso ezizimeleyo, uhulumende, abazali lomndeni wonke nje ukuze kufundiswe abantwana besakhula ukuba kuqakathekile ukuya kubodokotela nxa umuntu engela nhlungu zomzimba esiyahlolwa nje.
And definitely I believe there is a lot that should be done in terms of giving young people the information, conscientizing them, making them aware that prostate cancer is a problem that is not only reserved for men of old age, but that they could start to take better care of their health.
Ufuna ukusabalala kolwazi kakhulu ukuze kube lokuntshintsha.
Abe Cancer Association of Zimbabwe bathi inkinga ezibhekana nabo kwamanje ikusilela kwendawo zokuhlolwa lokwelaphela imvunguzane ngoba zitholakala emadolobheni amakhulu anjengeHarare la kubulawayo kuphela. Bekhala njalo ngodubo lokungatholakali lula kwemithi yokwelapha imvunguzane lokuthengeka kwayo ngoba eminengi ilentengo ephezulu kakhulu engeneliswa ngabanengi okuthiya abaswelayo bengelalapho abangayaphephela khona. Uhulumende uthi ulohlelo lokuthuthukisa ezempila kahle lugoqela ke izibhedlela namakliniki elizweni lonke kusiyabambala semaphandleni ngesishiso sokuthi ezempila kahle zifike ebantwini. Ingcitshi zezempila kahle zithi isilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57% sabantu bemazweni asathuthukayo lalo buyanga sihlaselwa izifo zemvunguzane okungumumo obangelwa ngamandla yikusilela kolwazi, ukusilela kwabodokotela lemitshina yangalezinsuku yokuhlola lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zezempila kahle zithi lokhe busanda ubufakazi obutshengisa ukubana ingasasebenzi eminye imithi lamaphilisi ohlobo lwama-antibiotics kwele Zimbabwe. Intatheli zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso eyenziwa ngabohlangothi olubona ngendaba zokuqhamuka kwemikhuhlane elizweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo secholera ngomnyaka ka-2018 yaphuma lobufakazi obuveza ukuba ngempela zazikhona izehlakalo zokungasebenzi kwemithi eyayisetshenziswa ukwelapha izigulane ngaleso sikhathi okwenza kwabanzima ukulwisana lesihudo lesi kusetshenziswa amaphilisi ama-antibiotics ayekhona. UDr. Mafios Siyamchembu, umkhokeli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, ulandisa kabanzi ngeyinye yembangela yokungasebenzi kwemithi lamaphilisi ama-antibiotics, i-antimicrobial resistance, AMR.
Nxa sokule resistance kutsho ukuthi imithi le lamaphilisi la akusasebenzi ukubulala lawa magciwane. Kunjalo nje le mkhuhlane isingamemetheka isibulala abantu ngoba singasakwanisi kubulala amagciwane abangela le mkhuhlane. Kuvame ukwenzeka ukuba le resistance uma abantu bengaqedi i-course yale mithi owamaphilisi lawo ama-antimicrobial.
UDr. Siyamchembu uqhubekethi okunye okubangela ukuthi limithi ingasebenzi kugoqela ungayisebenzisi kuhle okunjengokuyiyekela insuku zokuyinatha zingakayeneli ngoba umuntu esesizwa ngcono ukuyisebenzisa okwedlulise amalawulo lokunye.
Umuntu oyabe engabonwanga ngudokotela akwanisa okunatha amaphilisi noma imithi engahambelani layo engasiyo ezolapha lomkhuhlane acabangela ukuthi ulawo, kuzokwenza ukuthi lwana obhalelwe iprescription engaqedi ikhosi yakhe ngemfanelo. Konke lokhu kubangela ukubana kube le resistance emithini esiyinathayo ngoba umuntu enatha imithi angayibhalelwanga mhlawumbe engalaphi imkhuhlane le alayo kumbe mhlawumbe engahambelani lobukhulu bomzimba wakhe. Lo okade ebhalelwe akasakwanisi ukuqeda imithi yakhe ikhosi yakhe njengoba udokotela embhalele. Konke lokhu kuyingozi.
Osaphethe isikhundla sokubona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ezikumanyano wamazwe omhlaba, u-acting UN resident coordinator enguye njalo ummeli wenhlanganiso ebona ngezempila kahle umhlaba wonke, eye World Health Organization WHO, ulandisa ngenkinga amazwe omhlaba ogoqela ele Zimbabwe asebhekane lazo zilethwa yi-antimicrobial resistance.
Antimicrobial resistance is really a silent pandemic that will be responsible for millions of excess human deaths, increased healthcare costs, loss of livelihoods, threat to food security.
Lolu dubo lokungasebenzi kwemithi yohlobo lwama-antibiotics
kulubhubhane ngokwalo olusacathile oluzabangela ukulahlekelwa kwemiphefumulo yezigidi zabantu kuvangele ukuqonga kwendleko enhlangothini lwezempilakahle ukulahlekelwa indlela zokuziphilisa kuzokuba yinkinga kwezokutholakala kokudla.
UDr. Gasasira uthi abenhlanganiso yakhe bakhangelele ukusebenzisana labenhlangothi zonke phansi kobukhokheli bukahulumende weZimbabwe okhona ukudinga indlela zokulwisana nalolu dubo. Uhulumende weZimbabwe uyakuvuma lokho ukuba ngempela ilizwe selibhekane lenkinga kwezokungasebenzi kweminye imithi lamaphilisi ohlobo lwama-antibiotics. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro yena uthi sekudinga ukusebenzelana ndawonye ukulunqoba lolu daba ukuze lungagcini selusiba ingozi enkulu kakhulu kumpilo zabantu elizweni lemhlabeni wonke jikelele.
Let us come together as a family, community and nation, and as the world, and to spread awareness and stop their resistance. Now is the time to take action to protect ourselves, starting with you as an individual, as a health professional, as policymakers, and as different industries and sectors.
Kumele sisebenzisane njengemuli, umphakathi lesizwe njalo njengomhlaba wonke, ukusabalalisa ulwazi kanye lokumisa lesi simo. Lesi yiso isikhathi sokuthatha amanyathelo okuzivikela thina, uqale ngawe ngokwakho, njengowezempilakahle, njengesiphathamandla kanye labezinye inhlangothi.
Kodwa isakhamuzi emzini wePhumula South, uMnumzana Kenneth Moyo, uthi abantu badinga ukufundiswa ngengozi ekhona edabeni lokungasebenzi kwemithi namaphilisi ukwelapha imikhuhlane ebiselapheka esikhathini sangemuva.
So ngibona ngani iMinister of Health ilo mlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi lento ukuthi uma beloko besebenzisa lawa ama-antibiotics bagcina bewaste nje isikhathi le mali yabo, ngoba agcina engasasebenzi engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele ye-WHO bathi lolu dubo luqhubeka lukhula njalo selukusibanga esibi emhlabeni wonke jikelele, besithi sokusenza kube nzima ukwelapha abagulayo emikhuhlaneni ebiselapheka lula esikhathini esedlule. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kucatshangelwa ukuba kusiyafika umnyaka ka-2050 ukungasebenzi kwamaphilisi lemithi yama-antibiotics kuzobangela ukulahlekelwa kwempilo ebantwini abayizigidi ezingaba lichumi 10 million emhlabeni wonke jikelele, okuzokwenza kube ngokuyingozi edlulise amalawulo empilweni zabantu ukwedlula udubo lomkhuhlane owemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo, othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi lababalisi ezansi emandebeleni libikwa lingenelisanga ukuyafika ezikolo lamhlanje lapho zivulwa. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections olwenziwa ngombimbitholo kudinga abazathatha izikhundla zabaxotshiswa edale lephalamende ngamabamabandla aphikisayo uqhubekela phambili. Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine, 4.3 million, asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Sizogqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxitus Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-5:46 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.